tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 10 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
This is why I call you. That as Indians and comments, what can we do? I have answered.
Lokhu yikho engikubizele khona njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho ngenyanga edluleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uhulumende weZimbabwe usethengise ilizwe nxa esithi usehlawula abalimi abamhlophe.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and he will have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates...
Kungekudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona.
Imizamo kahulumende yokuthi udaba lwegugurawundi lungabinzi indaba phenduli lisola ngabadabuka esigabeni seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai ngenyanga edluleyo ezabelweni zeManicaland leMaswingo balahlekelwa yimizi lempahla. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe emzini wakhe weState House eHarare, uMnangagwa uthe uhulumende akalayo imali enele ukusiza wonke abalahlekelwe impahla, yikho ekubone kufanele ukuthi abanxuse bacebisane ukuthi bangasebenzelana ngayiphi indlela ukunceda abawelwa ingozi.
This is why I called you. That as Industry and Commerce, what can we do? I have no answer.
Lokhu yikho engikubizele khona njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo ukuze labo abanelisayo bacabangisise ngakho bazibuze ukuthi bengasiza kanjani.
UMnangagwa uqhubeka wacela amakampani wonke yaselizweni ukuthi ancede ngayo yonke indlela izabelo ezawelwa ingozi yecyclone Idai, akhethe ukuthi iziphi izikolo, amabholoho, imigwaqo loba izindlu abangazilungisisa kuleyo ndawo. Uthe amakampani azakwakha izikolo lemigwaqo alakho ukunikeza amavizuali ezo zakhiwo ngamavizu amakampani abo, ukwenzela ukuthi izizukulwane zibekwazi ukuthi yibo abazakhayo. Umphathi Ntambo ubona ngobudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba wonke, umnumzana Sibusiso Moyo, uthi kuqakathekile ukubambana ngesikhathi sengozi.
Yinto eqakathekileyo kakhulu ngoba upresident ubone indaba leyo ephele iZimbabwe. Asikaze sithiwe labantu abafileyo kanje elizweni leli ngemuva ngaphandle kwempi abantu abafana during the war. Kodwa kathesi upresident uthethe ibandla leli ukuthi amabhizimisi wabuye labo yezithuthuko konke le ndaba zabo ukuthi labo bapreje ukuthi izibhedlela abangazithatha yiziphi, izikolo abangaziyakha yiziphi.
Lokhu kugcizelwe ngumphathi Ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Thembiso Nyoni othi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lungezelele kulolu oluqoqe elizweni.
Bonangani kuhle kakhulu iZimbabwe iyamangalisa ukuthi ngale disaster sithengisele ukubambana, sathengisele ukuthandana, sathengisele ukusebenza kandawonye. Njalo I think limzile ukuthi upresident ubebonga kakhulu ukuthi abantu abakwenzayo uhulumende uyabonga. njalo lalokho abafuna ukukwenza. Siyabonga kakhulu ngoba ngaphandle kokubana sizenzele thina njengamaZimbabweans, siyaqala silokhu seyemi kwabanye abantu, siseyiswa njengesizwe esikufunayo ukuthi sime sodwa, sizimele, sithandane, sithengisele amanye amazwe ukuthi lathi kukhona esingazenzela khona.
Ispa Zimbabwe ithembise ukubhadalela abantwana besimane bani angamakhulu amahlanu 500 indleko ezifundo ezikolo eziseduzane leHarare, ukuthi iPro Plastic ithe iza kwemba izibholane ezingamashumi amabili lanhlanu 25. Ithenawulayo ibuye lempahla yokufulela izikolo zonke zeshimanimani. Inhlanganiso yabachola impuphu lefulawa e-Green Millers Association of Zimbabwe layo ithembise ukusiza ngokudla kwabantwana bonke bezikolo ezizabeleni ezelwe ingozi. Kodwa umnumzana Anele Moesa kamuzi Harare uthe loba kuluhlelo oluhle olwenziwa nguhulumende kulusiza ukuthi sokuqhamuke udaba lokuthi sokulabanye asebebanjwa betshontsha loluncedo olubuthaniswayo.
Mina njengomhlali weZimbabwe ngiyafisa ukuthi bonke laba abafake izithembiso phambi kukapresident bazagcwalisa izithembiso zawo. Njalo siyakhala ukuthi abanopresident engafaka ama-measures ukuthi lezo zinto eziyabe zifakiwe ngabantu tholakala siya abantwini laba abamele bavale njalo lobudlwangudlwangu lokutshontsha.
Lokhu kuza ngemva kokuba ngeviki edlulele kubanjwe amadoda ababili edolobheni leRusape abafunyenwe bethwele impahla ecazelweyo ukuthi ibitshontshwe eshimanimani zithethwe kulezo okumele zisize labo abawelwa ingozi. Iningi labantu lithi kuzakuba nzima ukuthi uZulu athembe uhlelo lokubuthanisa usizo okwenziwa elizweni lonke ukuthi ngempela luzaqondiswa kulabo abawelwa ingozi nxa uhulumende engaphuma egcekeni ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokwabela lolu sizo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uvele ehleze solo kakhulu ngokwehluleka ukulungisisa ingozi ezifana nale ngokungabeli imali enelayo esikhwameni se-Disaster Management Fund lapho ehlela inhlelo zendlu kahulumende e-budget eyiwe ekade izaphathisa ngesikhathi esinje. Mele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Amalunga edale lePhalamende ayengawe committee ebona ngokwenjiwa kwemigodi eyayikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa atshele icommittee edingisisa ngalolu daba ukuthi umnumzana Shepherd Tunjia owayeqoqa ukuthi behlangane losomabhizimusi umnumzana James Goddard uvele liqili okungafanelanga lithenjwe. Amalunga la abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wali committee, umnumzana Leonard Chikomba webandla lezanu PF omela igokho eKabuyini, umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe lomnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North bobabili bengabe bandla leMDC. Umnumzana Mliswa uzimele betheswa icala lokuzama ukwamukela imali efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola $400,000 kumnumzana Goddard owayefuna ukutshala imali kunkampani yeWange Colliery. Asizweni amazwi kamnumzana Mliswa esithi umnumzana Thunjia kathembeki.
He's a criminal, he's a con artist, and I will not be in a meeting where there's somebody that I don't trust.
Umnumzana Chikomba uyavuma ukuthi wamnika umnumzana Goddard okwebhanga isithi mhlawumbe nguye ozabhadala isikwelede alaso kumnumzana Thunjia.
Yazi imali bayizwa because yakatwa ngumgubisi. Saka bayizwa zulu noma ndakuba ndimisisi. Faruya, sheba tots, lumziwa, tots nemiya. Saka ndakuba kuthi singwazi ukufashela kuthi sikwa mali yami.
Umnumzana Spanda uthi wamphekelezela umnumzana Chikomba kumnumzana Goddard ngoba isithi udaba lolo alula kwenzalo kweWange.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Goddard saying that murungavuma kubhadala mari yako. But I didn't hear Mr. Goddard himself.
Umnumzana Goddard laye usanda ukugcizelela amazwi afanayo phambi kwedale leli esithi umnumzana Thundia nguye owayefuna ukufunjathiswa, njalo umnumzana Chikomba wezanu PF nguye owamnika imininingwane yebhanga lapho ayengafaka khona imali.
Okay. Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi inyathelo likahulumende weZimbabwe lokufuna ukuhlawula abalimi bamapulazi amakhulu iningi labo kungabamhlophe abathathelwa lawo mapulazi lifana lokuthi uhulumende usethengise ilizwe. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba eJohannesburg lamhlanje, umnumzana Malema uthe wethusa ukuthi izalwane zeZimbabwe ziphakathi kokuhlupheka ngokuswela phose zonke into eziqhakathekileyo empilweni. Kuzwakala uhulumende sithi kule mali ezasetshenziswa ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi. Uthi linyathelo eliyingozi leli elenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and you'll have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates them.
Kungekudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona. Akufanelanga bahlawulwe. Lowo ohlawula labo abajonja umhlaba ngumthengisi. Ngalokho uMnangagwa ngumthengisi. Besicabanga ukuthi uzaletha inguquko eZimbabwe kodwa uqhubeka esenza kubi okwedlula lokho esakubonayo.
Ngesikhathi ememezela inhlelo zokusetshenziswa kwemali lonyaka, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wamemezela ukuthi uhulumende usebeke eceleni amadola izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili $18 million ukuze ahlawule abalimi abathathelwa amapulazi. Le yinto esanda kugcizelelwa nguhulumende emalangeni asanda kwedlula esazisa ukuthi lolu hlelo seluzaqala. Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana William Mpofu uthi kusobala ukuthi ngokwenza lokhu uhulumende udala amanye amaphutha ezama kulungisa elinye iphutha.
That is the problem whereby political elites for reasons of political expediency and opportunistic searches for cheap credibility.
Lolu luhlupho olutshengisa ukuthi inkokheli zezombusazwe zenza loba yini ngenjongo yokuthi zemukeleke emehlweni abathize. Benza nje into ekhombisa ukuthi abacabangi ngendlela efanayo laleyo abaqhuba ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi.
Kulabalimi abafika izinkulungwane ezine ababela amapulazi kungakaqala uhlelo lokwabiwa komhlabathi. Iningi labo bakhitshwa ngodli ngesikhathi ababengabalweli bempi enkululeko loZulu Makhaza bethatha amapulazi phansi kohlelo obulusekelwa uhulumende webandla leZANU-PF. Isizalwane sezimabo uMnumzana Gateman Mkhwebu uthi kavumelani lokuthi uZulu elamba kuthiwe uzathathwa imali iphiwe labo abathatha amapulazi ngodli.
Mele sizibuze umbuzo ukuthi bazabhadalwa imali eizovela phi ngoba iZimbabwe kwayona njengamanje ayilamali yayo. Imizamo nje yokuzama ugama amavoti lokuzama ukuthandwa kanti isikhathi kusenzakala ukuthatha umhlaba laye umongameli wayekhona. Njalo irresponsible uhulumende bekumele ukuthi yena aqhamukele siphakamise ukuthi iZimbabwe singayivusa kanjani, imali singayithola kanjani ukuthi ilizwe livuse.
Kwena South Africa ibandla le-EFF yilo eliqale ukufunga ngamandla lifuqa eminyakeni emithathu edluleyo lisithi amakhiwa athola umhlaba ngodlinge esikhathi sombuso wamabhunu kufanele awuthathelwe lowo mhlaba kungenasihlawulo. Okwakhathesi le yindaba isisekelwa liningi lamabandla ezombusazo osekwenze uhulumende ethule uhlelo lokuguqula isisekelo sombuso ukuthi amapulazi la athathwe ngosemthethweni kwelambadalo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Mhlapho.
Live talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lombhoqazo weGoground. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ukulwisana phakathi kwabebutho lika General Khalifa Haftar we-Libyan National Army olwisana lenhloko kahulumende uFayez Sarraj elisekelwa ngamazwe omhlaba bebanga ukuthatha isigodlo se-Libya eTripoli kubikwa kuqhubekela phambili. Lokhe kwabulawa umongameli Muammar Gaddafi ngomvukela wawusekelwa ngamazwe angentshonalanga ele-Libya lisazange laba lilizwe elilokuthula. Amalunga idale lephalamende yakwele New Zealand asevotele ukwaliswa kokuthengiselwa kwabantu makhaza izikhali zebutho ezinjengombhobho osetshenziswe ukudubula lokubulala abantu abangamashumi amahlanu enkonzweni yamakholwa esimoslem edolobheni leChristchurch ngenyanga edluleyo isekela inyathelo elithethwe yinhloko kahulumende uJacinda Ardern. Imizamo kahulumende eyokuthi udaba lwe-ground lungazaba insindaba phendula ngokuvumela abathintwa yilumbhoqazwe ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lokunye solusolwe ngabanye abadabuka esigabeni seMandebeleni. Umongameli Mnangagwa kwawenza umhlangano lenhlanganiso yezizimeleyo kobulawayo eziphansi komanyano we-Matabeleland Collective. Bexoxisana ngodaba lolu kwathi izolo wasethumela isiphathamandla sakhe kugatsha lwezomthetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuze ethule osekuzenziwa ngodaba lolu okubalisa ukuthi izolo esekhululekile ukuxoxa ngodaba lolu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo othi akuke dlule inyanga ezimbili bedilizelwe ibhakane abalifaka njengesikhumbuzo sabafa ngegugurawundi eBhalakwe.
Indaba leyi sina njengebandla le-MRP asondaba esingani sibehuha ngayo ngoba sinanzelela ukuthi uMnangagwa ngakabi serious ngokulungisa udaba lwegugurawundi. Okokuqala, before akhulume ngodaba lwama-birth certificate, lama-referrals and into zonke lezi azibalisayo, cabanga ukuthi kumele a-acknowledge kumba avume ukuthi okokuqala uyi-perpetrator yegugurawundi. Hence isikhathi esiningi sala sikhuluma nge-Truth, Justice and Reconciliation Commission esicabanga ukuthi kumele ibunjwe kuthiwo ukuthi kathi owayenza lokhu ngubani njalo wayekwenzelani. Lokhu ukuthi agijimele ukukhuluma ngendaba yama-birth certificate, lama-referrals nalokho okunye akubalisayo, cabanga ukuthi kakho sinsiye ngendaba leyi. Ufana lo muntu nje athatha uswazi akathi umntwana athi angakhala abe semthengela isiwiji emqhubele. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi bengathatheka ngohlelo lukaMnangagwa lolu becabanga ukuthi uMnangagwa usinsiye kudaba lwegugurawundi bazakhala ezimathonsi ngoba uMnangagwa sicabanga ukuthi ukhala nje inyembe zengwenya engathi ngesilungu shedding crocodile tears ngasikhangele udaba lwegugurawundi olombhukazwe lolo. So thina njengebandla asonto esilihuha layo ngoba sicabanga ukuthi okunye uyenza lokhu ngendaba yokuthi ufuna ukuziya ku-international community ukuthi abonakale sengathi udaba lwe-genocide luphethe kanti kaluphathanga udlala ngempilo zabantu bakithi.
Manje lina belikhangelele ukuthi aluphathe njani udaba lolu ukuze sithi thina hayi lapha uzamile.
Indaba yokuqala baba, njengalokhu kukhomishini yaseHarare kufa abantu kudaba laseHarare kufa abantu abangu-6 wasetha okwathiwa i-international commission. Sicabanga ukuthi bekufanele ukuthi aqale asethe i-international commission ezabanjwa ngabantu abangalakwenza udaba lwegugurawundi ngoba sicabanga ukuthi indaba iqalela ekuthini iqiniso kalivele ukuthi kathi umbhuqazwe wavele wayenziwa ngubani njalo ejongeni njalo kulabantu abangaki abafayo labanyamalelayo ngoba ama-figures lawa ama-estimates athi over 20,000 people. Thina sicabanga ukuthi indaba yombhuqazwe mhlawumbe vele iyedlula i-50,000 kusiya ku-100,000 abantu ababulawayo ngoba kulezinye izindawo ezikhona zizwakala kathesi ezilama mass graves othola ukuthi ibhuku elinjengale liyana LSCJT u-Breaking the Silence alivezanga lezi ndaba. So kuyasicacela ukuthi iqiniso ngembhuqazwe kalikavezwa. So singavamba inhlwa ngekhanda sicabanga ukuthi uhlupho lombhuqazwe ikuswelakala kwama-birth certificate lama-referrals siyabe singakaqalisi. Thina esikufunayo ukuthi kube le Truth, Justice and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo kodwa bangalani lokwenza lokwenza elizweni leliyana ngoba sicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa nguye owadala lo mbukazwe njalo nguye okumele abotshwe asiwe e-International Court of Justice ukuze kuyecutshungulwa ukuthi abantu bakithi babulawelani.
Lokhu kuyenzakala ngemva kwamalanga amalutshwana kube lokukhangela singathi thina lesikhumbuzo sabantu abafa kumbhuqazwe weRwanda. Ungathini wena ngalo?
Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kuyadanisa ukuthi ihulumende kaMnangagwa through udeputy wakhe uChiwenga ubonakala esiya eRwanda ukuyakhumbula abantu bombhuqazwe waseRwanda ngobere genocide yaseRwanda, kodwa ekhaya ngapha bengavumi ukuthi khona abantu bakithi bababulala ngombhuqazwe. Yikho ngisithi mina kuyindlela yokuvala abantu bakithi amehlo. Ngoba ukuqala usananzelela ukuthi isikhathi sonke lesi besibotshwa sibotshela indaba zombhuqazwe kunyanga edlulileyo nje kuqeda ukutshontshwa iplug yekade ifakwe libhethi likazulu eBhalagwe. Esicabanga ukuthi izigangi zikahulumende bona abantu be esingathi ngama-CIO abayenze into leyana yokutshontsha iplug liyana baphenduka nje bevuma ukuthi hayi udaba lolusokungakhulunywa ngalo kungalamuntu obotshwayo kuthatha ama-day ama-birth certificate lama-death certificate into ezinjalo ngendaba yokuthi bazenza abantu asebephendukile ngoba sebevela bona udaba lombhuqazwe eRwanda.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amanye amakhosikazi ahlala kwele Bhilithane ahlangana enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eFacebook ngomnyaka ka-2017 asebumba inhlanganiso abayipha igama lokuthi kuwe babakazi bele njongo yokuphathisa abaswelayo eMathebeleland. Ngempela viki edlulileyo babe lomcimbi wokubuthanisa imali edolobheni leBirmingham eBhilithane. U-Elva Chisa Spanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baze ngokuningi emkhosini wobuthanisa imali yenhlanganiso yabo mama abazibiza ngokuthi kuwe babakazi. Unkosazana Nasi Samkandla ngumgcini sihlalo walenhlanganiso.
Sihlangene singabomama beqembu lakokuwe babakazi kanye lomunye phakathi wethu sikhankasa sisenza umcimbi wokudingela intandane zethu ezihlala emzini okuthiwa yi-Mustard Seed Communities ekobulawayo eWoodville. Lindawo igcina intandane ezigogekileyo.
Umamkandla uqhubekele phambili echazisa ukuthi imali abayibutha isayo isetshenziswa njani.
Lindawo igcina intandane ezigogekileyo. Kulolu hlelo olwenzakale ngomgcibelo besidingela lezi ntandane imali yokuthi sibathengele wheelchair inqola zabo zokuhamba ukuthi sibaphathise ukuthi benelise ukuhanjiswa esikolo bengatshoni njalo belele njalo nje embedeni kodwa benelise ukuthi basukumise bafakwe ezinqoleni zabo wona phela kanye ama wheelchairs baye esikoleni njalo bayayenza ezinye izinto benelise ukudlala phandle labanye abantwana.
Bathi njalo banenhlelo eziningi abazenzayo kwele Zimbabwe amakhosikazi la.
Sike senza njalo eyinye i-donation sihambisa ingubo ebantwaneni intandane ezihlala emthunzini weThemba. Sabatshayela njalo lezicathulo zasesikolweni. Sisenzile njalo okuthiwa yi-Mother's Day lapha kade senze umcimbi omkhulu emzini wakobulawayo sisenzela abomama bethu abakobulawayo. Lo nyaka siphakathi kokulungiselela njalo umcimbi we-Mother's Day okhona mhlaka 12 May.
Kwabamlaleleyo ngalesi sikhathi emsakazweni, uMamkandla wenza linkuthazo.
Sicela kumphakathi omuhle uZulu othembekileyo ukuthi asisize. Nxa ufisa ukusisiza thintana lami, xhumana lami kumngwalo zami, kumakhasi ami aseFacebook kumbe kubo Instagram kumbe njalo enambeni zami +44 7796834388. Ngiyabonga Zulu omuhle ngokubambana elikutshengisileyo kulumkhankaso.
Abadala bathi sibusisekile isandla esiphayo. Kuwe babakazi ngomama abathi kuphathisana loxhasana yikho ongathuthukisa isizwe salapho abadabuka khona esikamthwakazi laloba sebehlala eBrithani abakhohlwa lapho okulenkaba zabo. Mele Studio 7 eBirmingham kwelendlande igama lami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo, inyathelo lokungamukelwa kumklomelo weqembu lenguqu eleCape United ngonompembe emdlalweni waleli qembu lele Highlanders ngesonto lisekelwe ngabenhlanganiso yenguqu emhlubulweni wezwekazi le-Africa ye-Confederation of African Football. UPlacidus Jeremiah Studio 7 usethulela lolu daba.
Abe-Confederation of African Football, CAF, bathi ubeqondile uThabane Bamala ngokungemukeli ileli go. Umkhokheli wekomiti yenhlanganiso zabonompembe ku-CAF eyiyo elawula ukusebenza kwabo u-Ismail Ahmed uthi phansi kwemithetho leziqondiso zomdlalo wenguqu uBamala uthethe inyathelo eliqondileyo esithi uphathele umdlalo ngokukhalipha okukhulu njalo ngunompembe ohloniphekayo ezwekazi lase-Afrika olakho ukuphatha imidlalo yomncintiswano walonyaka owe-2019 Africa Cup of Nations. Nxa abenhlanganiso yakhe eyeZimbabwe Football Association ZIFA bengabanikeza igama lakhe ukuthi aphathe imidlalo yalomncintiswano. Kodwa ke abalandeli beCapes United kabajabuliswanga ngitsho lakancane ngaleli nyathelo elithethwe nguNompembe. Besithi leli qembu laqhilwa ekunqobeni kulomdlalo umdlalo weCapes United ingqikelana le Highlanders iBoso ngesonto uphele kunguchikilo bhanqa 0-0 njalo lolu lokhe kuludaba egudwini lalamhla lokhu sesifike ngolesithathu kunjenje. Nyimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitus Jeremiah.
Njengoba thanda mina nawe siyathandana inhliziyo yami ingeyakho eyakho ngeyami mangikuboni ngqondo yami iyaphambana
umculo ozothileyo othi owami wena uhlatshelwa Tiny Lotami. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa namhla unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteka kuzulu lesiphepho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.